Selokhe ngathetshulwa yingwe ngikupolitics from year 2000. Angikaze ngibone i-election efana laleyo ebesikiyo ukubana kuyathi kusiyavulwa i-polling station kungena ballot paper, njalo i-ballot paper lingayinspekthwanga. Ngilesimanga, ngilesithuli sokuthi thina njenge-opposition nxa singavelelwa ngesikuvelelweyo sihambe kwi-election engela inspection ye-ballot paper. I-election ephuze ukuqalisa, kumele iqalise ngo-7 ngapha ngakithi kuwadi 1 yaze yayoqala ngo-11 esithola lapha ku-polling station ade ngivotela khona, yaze yaqala ngo-1 o'clock. Kambe singathi thina nxa sesidliwe bese sikhala ngokuthi sidliwe, ngoba mina ngibona yonke into leyi kayenzakalanga ngendlela eyiyo. Izek awuphathanga umsebenzi ngendlela eyiyo. Ngingazi kumbe kube lesandla sokunye kube khona, kodwa-ke hatch day election esibe layo 23 August 2023 ngenye i-election engingezake ngiyichaze ngiyibize ngegama.